Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa noNkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC, othi kwakufanele angene ePhalamende kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC ngumnumzana Sengezo Chabangu ezikhundleni zawo, kodwa akusabanga njalo.
Mina ngiseneni moyo ngumuntu vele othanda izinto zepolitics. Ngizithanda, ngumuntu othanda ukuthi izinto zenze ngeqiniso nethi ngesizinto engizinhle. Ngifuna iqiniso ukwenzela ukuthi lathi sikhokhele abantu ngeqiniso. Engimanzelelayo ukuthi mina vele ungani ngiyanyindezelwa ngenxa yokuthi isikhathi esiningi omama siya-abhuza. Nxa ungasavumanga ukwenza lo chance, yikho lapho abakuchaya khona. Behle bekukhangelele le eceleni ngoba wena awuvumanga into zoku-abhuza.
Wehlula ukuthi uncintise ngemva kwama-primary elections lokuthi ungene edale lephalamende.
Hayi, lakho ngiyindezele lakula muntu ongakwaziyo. Bangiyindezele abayibo abade besithi yiwo ama-leaders. Bangivalela phandle kuma-by-election. Ngangitheya ngila mali, ukuswela kwami imali kwaba yi-problem. Basebedinga i-candidate okuthiwa ngu-Mobblessing. Wangena lapho laye u-Mobblessing. Sazama ukumncedisa ngazo zonke indlela. Noma bebengamniki isenti ebezenzela u-Mobblessing, naye waze wafika isikhathi sokuthi adliwe. Yikho ukuthafula kwabo la isonke lo-Mobblessing.
Ubona ingane asiwe wedwa wesifazane oncindezelwayo la?
Hayi, ayisimi ngedwa, sibaningi ikakhulu. Sithole sokuthiwa hayi siyathanda sokungena izivalo singazange sikele. Thina sisithi sizibandla eliyi-one, sisithi siyithimu eliyi-one.
Sabona laphana uncintisana lomnumzana Siziba kuma-primary elections. Babe kusola besithi na utshona ubhodabhoda uhle uthi bhadla amabala, abanye abangathi inhlamba. Liqiniso leli yini la kuma-audios lawa asanda kuphuma?
Eqinisweni esindebeleni akula nhlamba, esindebeleni akula nhlamba. Uyabukhuluma into injengokuba plus inhlamba yangikhona isiyo engabulala umuntu. Inhlamba yokuzama ukuthi lawo akuchume uyekele ukwenza khona lokho engiyenza khona, ngoba isikhathi esiningi ngiyathethiswa ngizithubele. So nxa mina sengiphendula sengiyirongo, lami ngumuntu ngiyenza ubuhlungu. Abantu bayangithethisa ngendlela abafuna ngazo, lami-ke sengisina sengikhuluma ngiphendula ngenhliziyo ebuhlungu.
Ungathi abanye abantu abalweli yini abesifazana labo nxa bethethiswa lapha betshelwa amagama?
Isikhathi esiningi abesifazana instedi yibo abaqalisa ukusebe ku-attach bese bencediswa ngamadoda. Isikhathi nxa sebencediswa ngamadoda kube sokumnandi, efana nale malangeni le. Kulomunye nje kade ngithithisa ngendlela afuna ngayo, ngithe sengiphendulile sengisiza ama-lesizeni ama-audios asehlanganisiwe asephuma kumanyuzi ngenxa yokuthi mina ngithethisile, kodwa yena onguye layo oyenza ukuthi ngiyithethise ngasakhipho wakhe akukhulumileyo ezama ukungigcona ukuthi abantu bethi kambe lizafaka njani umuntu ethethisa kangaka. Yikho libona abomama abaningi besaba ukungena kwezepolitics kungenxa ye-abuse eyenzakala. Uyathethisa ngendlela yonke abantu abafuna ngayo, wena nxa usiphendula sokuthiwa urong.
Awusiwo umuntu owesabayo?
Hayi, mina ngisazi. I'm not someone e-power hungry ukuthi sekufuze ngiyeguga laphana ngisela imali. Hayi, ayisikho lokho. Yikho engenye abanye abantu abakusitholayo khona bethi ukuthi ushonela sizake siminje ngoba kulabanye omama yes abahamba besele izimali ngendlela ezithiyeneyo. Mina ngiyazithandela minje ngizenzele impilo yami-ke mnandi.
Sowake wasebenza yini labesifazana kumbe lamantombazana kunhlelo zentuthu esigabeni sakho owazakala ngakho?
Mina ngiyazakala kakhulu selandala Tshabalala constituency ezikolo lapho okule omunye umnyaka esasincedisa isikole ngokugayisa. Sihlangene lobaba uDimoyo, uDimoyo umakhelwane wami, sasincedisa isikole nje esiduze kwethu. Abantwana besidla ngaleso sikhathi lathi mina ngumama okukhomithi esikolo. Labo bayangazi ukukhomithi esikolo ukuthi ngumuntu vele engifuna iqiniso, ngumuntu engikwanisa ukubamela ezintweni engibona ukuthi leze azikho right.
Leyo bekuyingqondo lo Nkosazana Soneni Moyo, ilunga lebandla le-CCC ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lelami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.